kwasokukhishwa ke abantu kuthwe khona longwe zaphu longwe MDC laba bahola likhumbule ukuthi kulabanye abantwana abangaphandle kwamazwe babumba i-association yabo, i-association le ne-St. Martin de Porres Old Students Association. Basebekhipha ke izimali ukuthi ngalesi sikhathi se-lockdown bancedise abazali kakhulu labo abaswelayo. Kwasokuthunywa ke ijaha ekuthiwa ngumlindeli Moyo owakwamancitshana ukuthi ayinika abantu asebebonwe isigaba ukuthi laba bayaswela. Yikho lapho kwaqala khona indaba.
Izizathu eziphiwa ngabantu laba ababatshele zona ukuthi sebebakhupha kuluhlu lwabantu okumele bemukele uncedo lolu yiziphi, njalo lilobufakazi bani bokuthi abebandla leZANU PF yibo abangabe bethola lolu sizo abanye bekhutshwa?
Izizathu ezikhitshwe lilunga eleZANU, siyakwazi kakhulu ukuthi usengumlimisi kwesinye isigaba endaweni zeThomba Nkala. Isizathu asikhiphileyo ukuthi la amalunga akumabandla aphikisayo i-aid leyi, i-social welfare aid, ivela kupresidenti welizwe onguye okhokhela ibandla leZANU. Ngakho-ke uthi yena akwenzi ukuthi nxa uyimemba ye-opposition uzahola. Ubufakazi bukhona dade, ngoba uzathola ukuthi abantu angithi bakhishwa kumalisti bakhona ezigabeni, bakhona kabaholanga. Yibo ubufakazi obugcweleyo, ikakhulu abaselokazi esiabanye esibabonileyo bekhithwa abondle lezintandane ezikhona kuleso sigaba. Uzathola ukuthi kubuhlungu kakhulu ebantwini, ikakhulu bona befazi ukuthi i-social welfare ivele ifuna uZulu wonke, ngoba uZulu wonke ubathela, ngithi siyathela imithelo yamakhanda ekhansilini.
Like lakhuluma yini lesiphathamandla sikahulumende kumbe lebandla leZANU PF kumbe labo abayibo abakhupha abantu kulolu luhlu?
Siphakathi kokulungiselela ukuthi sikhethe izakhamizi ezithize ukuze zikhulume labantu laba, njalo siphakathi kokulungisisa okunye ukuthi sazise ukhansila, sazise amasabhuku kanye lenduna ukuthi sizame ukuxhumana lo MP owezonde umnumzana u-Edmosa Mamba ukuthi simazise ukuthi kwesakhe isigaba kunenjani. Nxa kusenzakala kuyukuthi sokwehlule, sizimisele ukuthi khona size siyafika la kumongameli welizwe ukwenzela ukuthi sibone ukuthi amanyathelo esingawathatha yiwaphi, ngoba lokhu kusihlukuluza kakhulu esigabeni.
Kunjani khona ngapho eJombe, abantu abaningi bayalidinga yini usizo lolo olwe-social welfare, njalo balempawu zokuthi ngempela yibo kumele baluthole?
Jombe lonyaka kuki dadewethu akumanga kuhle. Umangoye selala eziko, impukane isuka emnyango iqunywe leziko iziyethutsha emsamu. Akumanga kuhle, izulu kalinanga lonyaka. Kukanti ngemva komnyaka ophelileyo lakho abantu abazange babe lesivuno esihle ngenxa yokukiliza kwezulu. So uZulu wonke jikelele eJombe udinga usizo. Sinikela ukuthi sithole uncedo. Kuzakhomba ukuthi ensukwini ezizayo akusoke kwamangalisa, sesinesimo esibi kakhulu esokubona sezidumbu zikhona ezindlini. Abantu badinga usekelo, kungaze kube ngofuyileyo esiphaleni akulalutho. Akumanga kuhle. Into esiyibonayo ukuthi ekugcineni abantu bazagcina sebekhipha lezifuyo zabo, sebelahlekelwa izifuyo, bethengisa ngentengo engaphansi ngenxa esingathi ngesilungu yi-desperation. I-desperation le iyabe sokufana lokuthi inkabi engawesa $600 ingagcina ithengiswa ngamabhakede akwana engxenye ayisithupha kuphela ngu-6. Sesifikile kwisituation enjalo ngoba kakuvunwanga lo nyaka, izulu kalizange line. Ende kwezinye indawo, ezinye izigaba, ikakhulu izigaba zakugodlwayo ngapha eSomalala, uzathola ukuthi indawo leziyana yizibomu, konile, alizange lathonta ngitsho lamatempukane kazange abe khona, okudala ukuthi khona emasimini la uzathola ukuthi vele akuzange kuphendulwa, akuzange kulinywe. Ngakho-ke abantu balidinga kakhulu usizo, ikakhulu yona le-social welfare engasekikhethi ukuthi wena ukuhlangothi liphi kwezepolitika. Angithi zona lezo zepolitika vele zikhona, zivunyelwe isinqumo selizwe esingathi i-constitution eZimbabwe. Pho-ke nxa kuyukuthi wena ungakhetha i-political party oyifunayo, ugcine uzobandlulula ngendlela ezinjalo, thina sesikuthatha sithi i-emotional and psychological violence elokhu isenziwa phezu kwabantu. Pho sizaze sifike ngaphi ngendlela esiphathwa ngayo ngabantu abafana lalabo, ikakhulu omnumzana laba abakhiphe abantu kuma-registers awe-8.